Soku isika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwaka zomuhle ngolwesine mhlaka 4 kuNtulikazi 2024. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Indaba yezabhazi yezokutanga ibaphela kwana Congress mungalidlulela. So ndakuita my last 5 years. Saphela manje. Ngena yakuzorora.
UMongameli Mnangagwa uthi uzasuka embusweni ngomnyaka ka-2028 lapho azaphutha khona amahlandla akhe okubusa amabili avunyelwa isisekelo sombuso welizwe lanxa abanye kuzano PF besithi kumele aqhelise umbuso wakhe.
Bake kwenzakala indaba enjalo ngo-president waseRwanda u-president Kagame owaya kusumhlaba ukuthi yena ingaqeda ukwenza ama-terms akhe amabili uzaphuma, kodwa ngemva kwesikhatshana yena waqhubeke lokho esithi ngiyaphuma, kodwa kulabanye abantu abathi hayi kanti sufuna ukuya ngaphi.
Abamabandla aphikisayo bathi kabalaqiniso lenkulumo kaMnangagwa. Abalamaphepha eZimbabwe exemption permits bakhangelelwe ukuhlengwa nguhulumende omutsha wakwele South Africa kulandela imizamo kahulumende owayekhona kungakenziwa ukhetho we-ANC owayefuna esulwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UMongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzakwehla embusweni ngomnyaka ka-2028 lapho azaphutha khona amahlandla akhe okubusa amabili avunyelwa isisekelo sombuso welizwe i-constitution. Ekhuluma eseMutare Teachers College namuhla, uMnangagwa uthe ibandla leZanu PF lizakhetha umkhokheli omutsha ozamelama kuCongress njengenhlala yenza. Amazwi yakhe aza ngesikhathi abanye kuZanu PF besithi uMnangagwa kumele eguqule isisekelo sombuso welizwe ukuze simvumele ancintise njalo kukhetho luka-2028 okuyinto ebikwa ibisidala ukufuthelana kubandla elibusayo. Kodwa namuhla ukubeke sobala ukuba ufisa ukuyaphumula kukhethwe umuntu omutsha. UMnangagwa wangena esikhundleni lesi kulandela ukugenqulwa kukahulumende kamuyi uMnumzana Robert Mugabe libutho ngo-2017. Asizweni amazwi kaMnangagwa namuhla eseManicaland.
Constitution yethu inokiyo after every 5 years tumenda kuCongress.
Isisekelo sombuso webandla lethu sithi kungedlula iminyaka emihlanu kumele sibe lomhlangano weCongress. Emhlanganweni lo kukhethwa umongameli omutsha omele abuse okwamahlandla amabili. Ihlandla linye ngalinye lineminyaka emihlanu. Mina sengaphutha iminyaka yokubusa kwami emihlanu eyakuqala. Okwamanje sengidonsa iminyaka yami emihlanu eyokugcina. Iyaphela khathesi khathesi bese ngisiyaphumula. Sisuka lapho sizakuya kuCongress likhethe omunye ozangelama ozakhokhela ibandla lethu liyangizwa. Amalanga ami okuyaphumula asesondele. Sizabuyela kuCongress lapho okuzakhethwa umongameli omutsha ozalandela unyawo lwami lukaMnumzana. Liyangizwa. Lapha ngilinceba indlebe.
Lawo ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa. Abamabandla aphikisayo bathi akulaqiniso ukuba uMnangagwa uzasuka ngempela esikhundleni lesi njengokuthembisa kwakhe, njengoba abanye kuZanu PF besithi kumele aqhelise umbuso wakhe. laye useke waphuma umnankagwa echaya islogani esithi uyabe elokhe ekhona ngomnyaka ka-2030. Abanye abalokuthandabuza, omunye wabalokuthandabuza ngumnumzana Decent Collins Bachila owebandla eliphikisayo ele-CCC.
Uyindaba esiyizwayo ukuthi utsho njalo isifiso sethu sokuthi abe isibabe lesiqiniseko salokhu akutshoyo. Siyakhumbula ukuthi kwake kwenzakala indaba enjalo ngopresident waseRwanda, upresident Kagame, owayazisa umhlaba ukuthi yena ingaqeda ukwenza ama-terms akhe amabili uzaphuma. Kodwa ngemva kwesikhatshana yena waqhubeke lokho esithi ngiyaphuma, kodwa kulabanye abantu abathi hayi kanti sufuna ukuya ngaphi. Isifiso sethu ikhangelelo lethu yukuthi lakhona apha eZimbabwe soze sibone abantu abaza njenge Rwanda bethi hayi please sicela ungahambi ehlala ukulokhu khona abe sehlala esithi ngicelwe ngabantu ukuthi hlale. Yiyo into esithi sukuthi nga iyenzakala, kodwa nxa yena ezikhulumele ngomlomo wakhe sizazama ukuthi simcele ukuthi abambe izwi lakhe khona lokhu akuyithileyo kube yikho lakani.
Kodwa ukuthi lapha linalibambele kantulo yini kumbe kukhanya kukhona khona?
Hayi, kuvele kukhanya kukhona kukhona, ngoba laba abantu abahamba bechumayela ivangeli lika-2030 siyakukholwa ukuthi kababodwa kukhona lapha abathola khona intshukuntshu zokulichumayela leli vangeli. Okutsho ukuthi kusukusela namhlanje kuzabe kulabanye abazabe hamba bebhoda besithi hayi uthe siyedinga ongasikhokhela ngaphambi kwakhe, bese kusithi abanye beqhubeke besithi 2030 ngevangeli lena leli. Kutsho ukuthi kukhona okufihlelwane khona induku emqubeni, kukhona okuyavela sisiya phambili. Kodwa thina ikhangelelo lethu ngelokuthi nxa umuntu esebekhona esihlalweni okwamahlandla amabili agcine khona lapho.
Kodwa angagcina yini kumbe vele lapha abantu babanjwa mehla?
Esikubonayo yikuthi kukhona ukufihlelwana induku emqubeni, kukhona osokungenzakala lapha phambi ukuthi abanye bezwakale besithi hayi akangakhani, abe sesithi ngicelwe ngabantu bathengi ahamba. Sikhangelela ukuthi yena nxa esekutshilo kusingezwa futhi abanye abantu besithi hayi kangahambi. Ungabona sizwa abanye abantu besithi hayi kangahambi kutho ukuthi kuvele kulohlelo olukhona olwensitha olozomba ngazo olunjalo.
Umnumzana Decent Collins Bachila ngowebandla eliphikisayo ele-CCC njalo ulilunga letale lephalamende. Abebandla likamnankagwa ele-ZANU-PF bona bathi amazwi akhe aveza ukuthi umnankagwa ungumkhokheli oqotho. Omunye wabo ngumnumzana Joseph Chuma omela iphelandaba Tshabalala edale lephalamende.
Kugcwaliswa into esihlala sikhuluma ukubana thina iphathi yethu iphathi ehlelekileyo, njalo umongameli wethu ngumuntu ohlelekileyo njalo olandela umthetho. Njengoba lizile esikhulumela ukubana umthetho wethu uyatsho ukubana umongameli kumele ahlale amathemu amabili awe-5 years each, usesendleleni yokuqedisa esibili i-5 year term yakhe. Ngakho-ke esuka lapha lasekhaneti ayophumula bese sikhetha omunye ku-Congress. Kuyikho vele indlela esisebenza ngayo. Asiyenzi okwefejafeja, asiyenzi lokwana kobana umuntu aphokuzifaka alezisithi godi zinithi ezifakile engahambanga so i-Congress yabantu. Thina sihamba nge-Congress yabantu ukulula yini abantu yibo abakhetha umongameli. So lokhu akukhulumayo umongameli ukuthi ugcwalisisa isinqumo sethu indlela esihamba ngayo ukuhleleka kwento esiyikho khona.
Ye, kodwa-ke abanye bathi lapha hayi ulibha abantu kwezithezi ukuthi bathini, ngoba bakhona bayakuthi hayi umongameli ihlala yabezithi lizwele phela abantu bathi kumele ngihlale. Akunjalo,
mina ngamboni kunjalo. Abantu bengamsho njalo, kodwa ngaso sobushiwo njalo phela sokumele uqhasa ukuguqulwa isisekelo sombuso wethu ezanu-PF lwelizwe ngokwalo, okuyinto engaba yinto esingathi isingizi it's a mountainous task. Njengokwazi ukuthi lakunti yona khonaphana esekeleni sombuso wethu kuyakhulunywa futhi ukuthi kona nxa sokutshinta into enjalo ayisabhenefithi lo oyale khona phakathi khonapho, sizabhenefitha lo ozalandela emva ngale. So nxa uqhele onke lokwana usubone vele unaye vele akula into enjalo engenzeka yena vele njengezitsholo uthi sefile isikhathi ukuthi like anjani ahambe eyoziphumulela. Yikho ukubusa okuqondileyo kona kwana uvumele kwana hayi yenza okukhona okwakho nxa uqedile unika abanye ithuba labo benjani baqhubeke besiya phambili begcwalisa izicathulo zakho lezo uzigqokile.
Kodwa uyambona umuntu ongangena kolapho ahle angene ezicathulweni zakhe?
Baningi kakhulu abangangena bekwale khonaphana. I-ZANU PF ilungile ngoba ilama-accountable leaders abafundileyo, abalolwazi, abalobuciko futhi obukhulu. Kusukela kuye umsekeli wakhe ubaba uVice President uShiwenga, ukhangele ubaba uMuhadi, uSteshi ukhangele uSenzajano, ubaba uMpofu, ukhangele lami nginje sokhonapha ngilayo ikhabebhesika leyo okuthi wena ngingaliqhubela izwi leli ngilise phambili. So sibaningi kakhulu okukhona kuzephethwe nje oyedwa onguye ozenjani ozasekelwa ubana abe ngumongameli welizwe leli.
Umnumzana Joseph Chuma ngumeli wephelandaba Chabalala edale lephalamende elilunga leZANU PF. Ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7.
The Voice of America.
Ugatsha lomanyano we-African Union olubona ngokulwisana lenhlupho ezibangelwa yikuguquka komkhathi olwe-Africa Risk Capacity namuhla luphe eleZimbabwe imali edlula kancane izigidi ezingamachumi amathathu $32 million yokulwisana lendlala eqhubeka ihlasela ngamandla elizweni. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Ekhuluma ngemva kokwamukela lolu sizo kumbuthano oqhutshelwe eHarare, umphathintambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube uthe limali izosetshenziswa ukudingela abantu abalambayo ukudla ezigabeni ezingamachumi phose amathathu 27 ezigoqela eCholocho, Lupane, Wange, Nkayi, uMzingwane, Binga, Mangwe, Bedbridge, Insiza, Gwanda, Matobo, Chimanimani, Mount Darwin, Rushinga, Mbire, Mutsi, Karipa, Chiretsi, Mwenezi, Maswingo, Zaka, Zishavane, Kokwenoth, Lemberengwa. Nanxa kulabantu abayizigidi ezishiyagalolunye 9 million abalambayo abadinga ukudla ngesiphangiphangi ezibapho yonke, imali evela ku-Africa Risk Capacity le izaphathisa imuli ezedlula kancane ingxenye yesigidi 509,000 kuphela. Kodwa uNcube uthi loba nje kunjalo usizo lolu luzadlala indima enkulu. Phakathi kwe-32 million le uhulumende weZimbabwe uzosebenzisa izigidi ezedlula ezilithumi lesithupha 16,825,634 ukuthi inhlanganiso ye-World Food Program yona ephatheke kunhlelo zokuphathisa abalambayo eZimbabwe izaphiwa izigidi ezedlula kancane eziyisithupha 6,901,337. Inhlanganiso ye-Star Network yona ephathisa abalambayo eMarch South Midlands yeMasvingo izaphiwa izigidi eziyisishiyagalombili 8,979,773. Isiphathamandla senhlanganiso ye-World Food Program umnumzana Francesca Elderman laye wamukele usizo lolu ngenjabulo esithi luzaphathisa kakhulu.
On this very momentous occasion,
lilanga eliqakatheke kakhulu lapho esinikeza khona uhulumende weZimbabwe sibambene ukuze abantu bathole ukudla.
Ingcitshi kundaba zokuphiwa kwabantu ukudla zithi kumele ukudla lokhu kuphiwe abantu abadubekayo elizweni kungenani lokuba basekela liphi ibandla lezombusazwe. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Vezigama Chuma oke wasebenzela inhlanganiso ye-World Vision.
Eminyakeni edlulileyo sibonile ukuthi ukudla kukahulumende lokhu nxa sekubuya kuphiwa abantu ngokuthi basapota liphi iphiphathi, kodwa ngalunyaka kulendlala engenziyo.
Umongameli Mnangagwa ekhuluma izolo uthe kuyadingeka ukuthi uhulumende abambane nenhlanganiso ezizimeleyo ekulwisaneni lendlala lokuthi kutholakale ukudla okuzaphiwa abantwana besikolo. Amazwi la amukelwe ngabazali abaningi abathi abantwana bathwele nzima ngokuya esikolo belambile. Omunye wabo umnumzana Mlindelwa Ncube.
Inkulumo enhle kakhulu isuka kumongameli. Njengomuntu adithi kuhlela abantwana bathembisa, kodwa siyakwazi sonke ukuthi hayi imisebenzi enjalo siyanduka ibundi senza ama-NGOs ama-government programs onawo ngokwawo sibili hayi kabafidi bani.
Unyanga ezisanda kwedlula uhulumende wethule isicelo semali ephezu kwamabhiliyoni amathathu 3.3 billion US dollars yokudingela abalambayo ukudla. Lanxa abanye sebeqalile ukuphiwa ukudla lokhu iningi alikakutholi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Umphathi ntambo ogatsha lwendaba zasekhaya omutsha kwele South Africa uthi uzakhangela zonke izinqumo ezithethwe imithethwandaba etshiyeneyo ngodaba lwamapermits aphiwa izizalwane zeZimbabwe aweZimbabwe Exemption Permits ukuze athathe isinqumo esisemthethweni ngekusasa yamapermits la. Uthuso Khumalo weStudio 7 usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Enkulumeni ayethule emsakazweni weSouth African Broadcasting Corporation, uMnumzana Leon Schreiber uthe usephakathi kokukhulumisana leziphathamandla zokugatsha lwendaba zasekhaya ukuthola iqiniso lokuthi yini engahambanga kahle ngendlela lolu gatsha olwaphatha ngayo udaba lwama-ZEP.
Akufuzanga sithathe isinqumo singacabanganga. Leli liphutha esibonile senzakala kakhulu ekuphathweni kwalolu daba obekusenza umthethwandaba ochithe yonke imizamo yogatsha lwendaba zasekhaya. Kufanele sithathe isinqumo esilobuntu njalo esemthethweni.
Imizamo yokwesula amaphemithi ezep ebisenziwa ngobephethe lolu gatsha lwendaba zasekhaya uMnumzana Aaron Mzwaledi yona yachithwa imithethwandaba kugoqela lo mthethwandaba wesisekelo sombuso. Umphathintambo Shiba uthi kuqakathekile ukuthi azwisise zonke lezi zinqumo zomthethwandaba engakathathi isinqumo sakhe ngalolu daba. Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Ngqabuthi Mabhena uthi bemukela ngezandla zombili indlela umphathintambo omutsha afuna ukuphatha ngayo udaba lwama-ZEP.
Sithemba ukuthi uzakwenza kube lula ukuthi izalwane zaseZimbabwe eziphethe lezi zincwadi ziqhubeke zihlele South Africa zisebenza, abanye besenza amabhizinesi abawenzayo njalo abanye befunda.
Kodwa ke isizalwane sakwele South Africa njalo obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla lezombusazwe elisahlumayo elesofa sonke uMnumzana Freeman Bengu uthi abafuni kuzwa ukuthiwa kule mizamo yokuvuselela amaphemithi ezep.
Sizo-organize ukuthi siwa-challenge any extension or anything uShreba azama ukuyenza ku-Home Affairs ukuthi extend ama-ZEPs.
Ingcitshi kwezemithetho njalo eligqwetha elilwela amalungelo oluntu uMnumzana Vusumuzi Sibanda uthi ziningi indlela ezisemthethweni umphathintambo Shriba angazithatha ngalolu daba.
Sokungaba yilokho ukuthi athathe inyathelo lokuthi anikeze ubuhlali obungapheliyo kulabo abaphethe ama-ZEP. Kanti ke uma engacabanga njalo ukuthi ufuna ukuthi naye awachithize aphele ama-ZEP.
Ngokwesinqumo esichiye senziwe ngumthwaledi ngodaba lwama-ZEP, bonke abaphethe amaphemithi la kuzafuze bebe sebefake izicelo zamanye amaphemithi kusiyaphela lomnyaka. Abangenzanga lokho kuzafuze babuyele ekhaya. Abafake izicelo kodwa bengakatholi impendulo, amaphemithi abo azaqhubeka esebenza kuze kube sekupheleni kuka-2025. Isizalwane seZimbabwe uNontobeko Sithole uthi kudala befake izicelo zokuya kumaphemithi amanye kodwa balokhu bengakatholi impendulo.
Asisazi nokuthi manje senzeni, uyalinda iweva or you have to apply kule enye abathi seyikhona.
Kusenjalo uShriba useyichithile imibiko yamanga ebisithi wazalelwa elokishini leBorodel eHarare. Uthi yena wazalelwa endaweni yePicketback, wakhulela eClanzi eneMakwaland esabelweni seNorthern Cape kwele South Africa. Melo Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, inguThuso Khumalo.
Elemelika namuhla likukhefu lokunanza iminyaka engamakhulu amabili lengxenye 248 years lithole uZibuse. Izigidi lezigidi zezizalwane zaleli lizwe zikhangelelwe ukubukela ubunkanyankanya bokudubuka kwama-fireworks okungumkhuba oqhutshwa minyaka yonke kuleli lizwe. Umongameli Biden lomkakhe uJill bazathakazelela leli langa belezimuli zabebutho lapho uBiden aza kwethula khona umbiko wakhe ophathelane lalolu suku. UBiden lomkakhe labo bazabukela ama-fireworks lozulu e-National Mall. Ukuhlaziya lolutaba uTaboka Ncube weStudio 7 uxoxele sizalwane seZimbabwe esilandela ezombusazwe eMelika umnumzana Tim Moringayi.
Ilanga leli liqakathekile ngoba it's the Independence Day or the Declaration of Independence eyayenzwa 248 years ago in America. Lapho besiba lentuthuko eyokuzikhipha from i-colonial rule ema-British.
Kwabo kuza lapha eMelika abagoqela izalwane zeZimbabwe, usuku lolu lutshoni kubo?
Hayi, abantu esivela sonke eZimbabwe, ilanga leli lalo seliqakathekile ngoba sesihlala lapha. This is what we call our home okwakathesi.
Nxa kuthiwa ilizwe lilenkululeko, yiziphi ezinye izinto eziveza ukuthi kulenkululeko elizweni?
Abekhuluma ngokuthi kulenkululeko elizweni, bakhuluma ukuthi hayi, mina lawe siyakwanisa ukuzihambela lapho esifuna khona. Ingaba licawe, ingaba libhawa, ingaba ngokudinga izinto ezingathiwa lathi ziyasichaza i-freedom association, uyakwanisa ukuzihambela ube le freedom yokwenza yonke into oyenzayo, i-freedom of speech, i-freedom of expression, loku ba kungela i-discrimination between abantu abahlukene, abansundu, abelungu, abantu besi-India, abantu abaqala leli lizwe angathiwa ngama-Native Americans, labantu abavela emazweni amaningi bayabuya lapha, and ma sibe nikwe izincwadi zokuhlala lapha, they are just as equal.
Yiziphi ezinye zezinto ezenziwa ngabantu ngesikhathi benanza lolu suku?
Abantu abaningi kulama parade okuba khona lama the showing of the colors or i-military bands ezihlabela zona i-national anthem. But okuningi-ningi abantu bayenza ngantwa ngokuyi-mini holiday nje okuphakathi kweviki. Abanye bayahamba emawosweni bedinge labo ihlobo or ama-friends okuphonga ukujabula bebonke lama-fireworks.
Umnumzana Tim Moringayi isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika ubexoxa ecingweni loTaboka Ncube weStudio 7 eseOhio. Abamabandla aphikisayo bakhala ngokuthi babotshwa mahlayana kulezi nsuku eZimbabwe ngesikhathi umkhokheli webutho uLieutenant Anselmo Namosanyathwe esithi ibandla leZANU-PF lizabusa kuze kube naphakade. USanyathwe uthi ibutho lizabamba ngamandla abantu ukuthi bavotele ibandla leZANU-PF. Okwamanje kulamalunga ebandla eliphikisayo ele-TRIPC avalelwe entolongweni amelele ukuthonisiswa ngamacala okwenza umhlangano ngaphandle kwemvumo yamapholisa. Kusanda kubotshwa amanye amalunga ebandla leli enkabazwe, njalo lawo manyano we-National Democratic Working Group, wona okhokhelwa ngumnumzana Job Sikala. Konke lokhu kwenzakala ngesikhathi eZimbabwe lilungiselela umhlangano omkhulu we-SADC Summit ozaqhutshwa ngoNcwabakazi. Ukuhlaziya udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Belief Gawule owebandla leZANU-PF lo mnumzana Fortune Mlalazi ocubungula ezombusazwe ezimele. Umlalazi usungula lingxoxo.
Abantu bazabotshwa njalo abantu kufanele bazimisele, kodwa esithanda ukubatshela khona kule ndoda eyaziwa nguGawule ethiwa nguGibson Sibanda yathiya isitshelile ingadlula emhlabeni ukuthi bazaphuma kuphela befuna bengafuni. Kolunye usuku kuzabenza uMgabe wayezitshela ukuthi iZimbabwe ngeyakhe kwamphelela. Omnankagwa labosanyathwe uma bezitshela ukuthi iZimbabwe ngeyabo kuzabaphelela. Kolunye usuku abantu beZimbabwe bazakukhupha kuzonakala.
Ye baba kaulo yamuza lapho umlalazi uthi ubukhosi ngamazolo abantu labo babopha abanye kangaka konke lokhu kuzabaphelela ngolwesuku ngela khona baba
akunanto ezaphela lapha kuya ngokuthi ngubani Gibbs ukhumbule phela amadodana la yiwo ahamba akulwa alihudula ilizwe leli balilethe kale sikhuluma ngedemocracy nale sikhuluma ngayo lokuthi bathi iza abantu nxa umuntu esithi uzabaphelela ukhuluma ngomuntu owadonsa yena leyani into wabuya layo ngaphandle kumbe Gibbs lokwana kumbe nxa kungenzakala sebefile laba abantu bonke ababehambe bayadonsa ilizwe leli baliletha lapho ukuthi abantu bakhulume ngedemocracy naleyo odumana abazigqaja ngayo ababencindezelwe njengoba kade sikhuluma ngamadoda la ayivela esincindezele amakhiwa la esincindezele kodwa ke esokukhona yikuthi umbuso nalo awuzange ubuye nje kuphela lula kwachitheka igazi abantu balele emathuneni engaziwayo abantwana bezimbabwe balele emathuneni engaziwayo belwela ukukhulula ilizwe leleli ekugilini owabukhona ewuhuqula izinto lokuze wabukhona kodwa kade sinxa sikhuluma abantu sebekhuluma nje ukuthi bazikhulumele ukuthi hayi kuzabaphelela kuzaba akusoze kupheleke kodwa ilizwe leli alisoze libuyele kulabo ababacindezeli njengayizolo.
Ye imlalazi uyazivela lapha ngela baba
ngivumelana laye sibili ugawule ukuthi ilizwe alisoze libuyele kubacindizeli ilizwe leZimbabwe thina abantwana beZimbabwe sizalithatha kulaba bantu uma sithi o abadala uma bethi ubukhosi ngamazolo manje gawula kungitshele bangapho Grace Mgaba ababembuluza bangapho Jonathan Moyo othi huri bacatshile eMalawi kuzabaphelela lena laba ababusayo osanyadwe kababuze othi huri kwabaphelela ilizwe kathesi laba abalele emathuneni lamanye angazwayo gawule kabalalelanga lento esesiyibona namhlanje ukuthi lizwe seliphonguba nje abantu beZimbabwe sebeyinhlekisa yonke indawo abantu sebefele ezindleleni besiyadinga idlelo kwamanye amazwe thina silabantu abafele ilizwe lethu ayisikho lokho Joshua Mkoma abakufelayo kayisikho Lookout Masuku Tongo Gara ngisho labanye abaphila namhlanje bephila bengama destitute bona bahamba egangeni besithi bayathatha ilizwe beza lalo izanu labo mnangagwa labo mgabe balenzani ilizwe namhlanje edube mhlawumbe into engayaziyo ngeke ngahamba eDrillhall ufuna ukuya $35 phana photocopy kuthiwa ubuya lephepha lakho ibond lakho kambe lilizwe banye nalelo elinjalo ukuthi sokuphonguba ngamayoba yonke indawo emgwaqo izimbobo usiye Victoria Falls sokuzimbobo bakithi osanyadwe into abangayikhuluma beziqhatha ngayo leyo ukuthi sisenze command voting elizweni elinje
ngikuzima lapho ngokutsho kwamlalazi baba gawule
ye umlalazi akutshoyo ngiyakuzwa sibili kodwa umlalazi usuka khohle ngokuthi ilizwe njengoba sikhuluma ngokuthi ilizwe Gibbs azange libuye ligiqika nje lalwelo kwachitheka igazi ngokunjalo sizama ukuthi kulondolozwe konokwana ukuthi ilizwe lingabuyeli ebantwini kuyazi ukuthi kwesinye isikhathi Gibbs kuyakhanya ukuthi into esikhona yikuthi abantu beZimbabwe bona yibo bamele bezidicidele okwabo okuqondane labo kodwa kungela abantu bangaphandle abayibo abatshelayo ukuthi lokho izinto kazenziwe ngale indlela khipha nobani kathesi yenzani nje konke lokho okukhulunywa umlalazi ukuthi okwabomgabe okwabojonathan okwabomgabe lakwabograce hayi kwakuyinto eyayikhona kuzanu p f laphana abantu abana kwakuzama ukulungiswa ukuthi umgabe yena wayengasamanga kuhle waqonda ngenxa yokuthi wayesemdala kusho kubusa yena umfazi wakhe senguyoselawula izinto okungayiso yiko kokungaqondanga izanu PF yayilungisa ezanekhaya zayo yiko kokudingakala khona abantu ukuthi kulungisiswe kodwa kathesi asingavumini ukuthi abantu bathengise ilizwe bethengisa ilizwe bephonga ukukhuluma nje ukuthi befundiseke ukuthi bazuze lokho abazuzayo njengokuthi kathesi abantu bakathesi Gibbs balambile abantu abadinga imisebenzi abayabezama ukutsho ukuthi hayi lapha nizanu PF yayishiyenze so hayi zanu PF siyehlulekile kodwa sikhuluma izijeziso zenotho lezirayithulo lezimbabwe
umnumzana Belief Gawule ngoyibandla lezanu PF ubexoxa lomnumzana endawonye lomnumzana Fortune Mlalazi ocubungula izombusazwe ezimele kunxoxo ebilawulwa ngoGibbs Dube weStudio 7 kuLive Talk uzihlobo sixoxa ngomongameli yeMasoni Mnangagwa yena othi uzatshiya umbuso ngo-2028 lanxa nje kule mpawu ezikhomba ukuthi ufuna ukuqhelisa umbuso wakhe kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkomo kololokwana kwamatukanduna.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.